manje bese nika iroli yakhe ka 4 October.
Sikhuluma nje umama nalo umphathi sikhuluma nje umama lo umphathi isikolo ungapi?
Enikwesinye isikolo ewandi, I think elucela ugosi ewandi. Amnike esinye isikolo ewandi elugosi. I'm sure bazaba le inkinga efana nayo.
Khona esikolo lapha asuka khona sekunjani? Bakhona yini abanye abakhuluma ulimi abantwana abangaluzwayo?
Awudabule lase lisizakala. I-ministry asibhalise othisha bonke incwadi. Kodwa bebhala incwadi becela ukuthi babe-transfer. I think ba-transfer about 8 years. Kuzo lama-teacher match. But asekhona labanye lobula sikwazi eZimbabwe. Abakhona abanye abavela komnye umhlubulo elizweni. But okwazi imetha leli ephekile yizi. Laba abantu abangu-grade zero lo-grade one abayifundiswe ngesona. Kulona emandebeleni. I think ikho waphambanise kakhona. I-problem asikuthi esikolo wakulabantu besoneni. Hayi, i-problem ukuthi abantwana abancane bayifundiswe ngesona. Abebekhona abantu bavela emashoneni. But bakwazi ukukhuluma ulimi sindebele
ifunza abantwana ngolimi abalizwe. Hayi, kuyezwakala. Ayisibongile ukuxoxa lawe. Ungavalela isiZulu?
Hayi, ngokulungile. Siyabonga
kakhulu. Okay, ube lelanga elihle. Hello ke ngumnumzana Dumisani Dube igqwetha ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilale. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokwanda kwamantombazana athengisa imizimba emalokijini zisithi lokhu sekususe isimo salezindawo. Lolu daba lubikwa lubhahe esigabeni sephelandaba Mpophoma lamanye amalokiji aseduze. Ukuhlaziya imbangela yalesi sehlakalo sixoxe lengcwethi kwezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla othi umumo welizwe yiwo ongaba ubangela lokhu.
Yeah, zingaba sinye, zona sikhona kuyiziqokoqela kodwa zingaba khona ezinye. Kodwa esemqoka isona lesi ukubonakala komnotho welizwe ukuthi abantu sebeswele ukuthi bangabambani zangaphi. Abanye sebebona ukuthi ingabe yini abayenzayo iqondile kubo nxa bezazuza ukuthi bona labantu abo baphile isindani esikhulu ilizwe lonakele imisebenzi kayikho nasasebenzayo kabaholi ledola leli elizengezelelikangalikho ilizwe liphansi ngakho abantu bazakwenza ingabe yini ezabenza ukuthi bathole okuncinyane inhloni sebephosele emfuleni zageleza lahamba. Yebo, kambe bangabe bekhona abanye abavele besebenza khona lokhu. Kodwa ngumbono wami ngibona ngathi abanye sebesenzela ukuthi okwanamhlanje kamenza zuzani ikusasa izazibonele. Zaphiakhulu kakhulu kakhulu yisona lesi esokuthi ilizwe selifile selibhazalele abantu sebeswele ukuthi bazabamba ngaphi ngobana njengoba ngisithi imali kayikho abadensi amatamati sebebaniza kakhulu labasebenzayo kabahozi kufuneka udla nsuku zonke. Ngabona isizathu esikhulu kakhulu ilizwe leli seliwile.
Abakhona abathi ukudla kwalezi nsuku lakho kungakubangela ukubana abanye abantu bebe le mizwa ebukhali kakhulu. Kungakuliqiniso no?
Hayi, kangikukholwa lokho. Indaba kusizakala kwelakithi kuphela. Angithi ukudla ethi ukudla okuningi kuvela emazweni amanye angasukelakithi. Kungani kungatholakali kuwona lawo mazwe lapho laba abadla khona ukuthi kudlayo? Hayi, lokho kangikholwa liqiniso. Abantu bangacada ngakhona lokhu. Kodwa mbona ukuthi hayi, kangikholwa. Ungavusa imizwa yabantu angeyiwo amaphilisi la nemithi lezihlathi ezithile. Kodwa ukudla kudla kula kudla okunjalo ngoba hayi, indaba kusenziwa ngabantu kuthiwa lokungenziwa ilizwe lonke. Indaba kungenzakali kwamanye amazwe lapha esithi engakhona abakudlayo labo ntengathi. Hayi, sokungeyikucada ngomunwe nje, angikholwa ukuthi ngaba liqiniso leli.
Kodwa-ke nxa sikhangele umama kumbe intombazana olobuntu obugcweleyo ukuthi engabulahlela kachana aye laye ebhawa kumbe endaweni ezilabaningi etsiya thengisa umzimba.
Kunzima kanti labalaleli ukuthi yebo kumbe hayi. Kodwa iningi labo bazama bafile ngaphakathi. Kodwa kulesika umuntu wesindebele indlala idlisa amanyala. Yebo, kambe bangazake mhlawumbe bakwenze baqonde khona bezindlini zokuthi zona ke zokunathelwa mbezane. Kodwa laba engxenye emaqini kukhona abangakwenza abangazake bakwenze nxa isimo siqondile. Ngibona ngathi kulinganga abantu bayasuka balinganise ubuntu babo lokuhwaya kwendlala. Umuntu akusenza ukuthi umuntu lobo ngasozabudle uzabukwa ngabantu, kodwa indlala ingambulala. Neqiniso bakhona abanye abaqina bebeka ubuntu eceleni belandela indaba yethumbu, bekwazi ukuthi kakuqondanga kakulunganga, kodwa bazuzeni ngakho khona lokhu. Yibo siyababuka, siyabakhuthaza, siyabancuma abanjalo. Kodwa-ke hayi, iningi labo ngibona ngathi bangawela khonapho sibili, bangalingeka usathani lamandla kakhulu xaze kwey'ndaweni zendlala.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi kwezamasiko, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekwaBulawayo. Kulo mfundisi wesonto yeRoma, uFather obikwa emithise usister wesonto kwaBulawayo. Umfundisi Kevin Mthunzi Dakayendesa ubikwa ebaleke elizweni waya kweLengilandi ngemva kwalesi sehluko. Usista ozithweleyo ongabethwanga igama ubikwa exotshiwe esontweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izokholo umnumzana Isaac Mpofu.
Okokuqala, wonke umuntu osemhlabeni ungumuntu usenyameni. Lakho ngaphezu kwesono ngitsho lasiphi. Yikho-ke izinto ezinjalo ziyethusa zona, kodwa kazimangalisi ngoba sikhuluma ngabantu abangabantu abasenyameni labo. Okwesibili, yilokhu baba sehlukene amasonto lezinkolo zehlukene. Thina ngokubona kwethu thina abanye ukuthi imvelo yavele yathi umuntu uzaba lo msizi wakhe, uzaba lo munye wakhe abazasizana, owesilisa lowesifazane. Siyanikela imvelo sisithi abantu bangahlala nje sibili, bahlale nje baphilise inzalo kaNkulunkulu. Sibonge ngathi thina ngokwethu kubona kuvele kunzima, ngoba abengabenyama basuka besebewela esilingweni leso esinjalo.
Kungakusenzakalani manje nxa sikhangela izehlakalo ezifana lalesi?
Ngokubona kwami kuyethusa ukuzwa indaba enjalo, ngoba umuntu owafungayo wathi yena ngizakuma ngingaze ngangena kulokho abesesenza khona lokho, kukhanya engathi yinto eyethusayo njalo yinto engaqondanga. Ikakhulu ukuthi kuthiwa yenziwe ngumphrisi, wayenza le nani bonke bobabili babefungile ukuthi abazi ukungena kulesi silingo, kodwa bobabili sebengene esilingweni esinje. Kukhanya engathi kwenza ukuthi abezokholo ikakhulu abalenkolo leyo kumele bakucabange kuhle, babone ukuba kathi imvelo bangayehlula njani. Lamhla sekuvela sekuchayeka ebala ngoba kube lo monakalo. Kambe ngokufanisa nje, kakukho yini okwenzakalayo izinsuku namalanga okungalamonakalo, kodwa-ke isono sona sisenziwa? Umbuzo nje esizibuzayo ngawona la ukuthi kuvele ngento yakhona iletha ubunzima, iletha isilingo, iletha ukuthi abantu bese besenza isono, kanti bengasuki nje laba balandela imvelo bathathe bende njengabanyeni kungabi yisono.
Nisehlakalo lesi singasitshengisa na ukubana lalabo abangafunganga bakhona abayenza ubuchapho obunjalo?
Baningi ababenzayo sibili lobo buchapha. Kodwa-ke bese sithi umehluko ukhona, umehluko yikuthi bona bazele abazange bafunge kuNkulunkulu. Isono sika sikhulu nxa ufunge kuNkulunkulu wamtshela ukuthi hhayi Nkulunkulu wami kangiukwenza lokhu, kodwa ukuthi ukuthi siyakwethula isifungo sekuyisono esikhulu okudlula esalabayana abazele bengasenzanga leso sifungo.
Lo-ke ngumnumzana Isaac Mpofu, ingcwethi ecubungula ezokholo, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lesibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-6065, la ku 15460 kHz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet bukele ethi www.voaindebele.com, la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Lamhlanje kweziphethelene labesifazane uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxa lo sanda ukuthola isicoco sokuba nguMiss Africa USA unkosazana Andile Nobuhle Mpofu, yena onguMiss Zimbabwe USA esigabeni seWashington State.
Salibonani mwili ya Zimbabwe, ili pelani ni Angela Mpofu, and here ni ya umangoba za Miss Africa Washington State.
Kuthi ufike njani, uhambo lwakho lona lolo?
Selisa, ngiqeda uMiss Zimbabwe USA ngo June, ngiqaphe ngaqalisa khona ukulungiselela uMiss Africa Washington State, and wakho ngasonto elula, kwakuyinto enzima sibili. So that you can talk with Mama weekend with Shangana, Silung Selela, Westing, so with Tingo Hamba, with Stay to Hamba and Jani, you go on now to Tim, American is provisioning Jani. You want to get the market categories, three or four categories. Give our clients a corner to cut it down. You see the good top five, you have a little bit of a corner who was a Umbuzo, Nabambuza, Umbuzo or Tim. Nani ngaba le $100,000 ewuthi ngiyele eZimbabwe ngiye investor for 10 investment engingayenza ngaphendula okumayelana nalokhu platform engiyenza yena eyokufundisa abantwana lokubancedisa ukuthi bezizokokudla. Ngase ngabatshela ngathi nxa ingawini imali engaka ngenyanga ngiyaphila ngekhaya ngifike ngiyifake ezikolweni ngifike ngincedise abantwana abangela thuba lokuthi baye esikole abangela kudla ezinzini.
Abangini abemuli bayakusekela ekwenzeni lo msebenzi, abanye njalo ngabakhangela ngelihlo lokuthi abenza lokhu ngabantwana abangaziphathanga.
Miss Africa Washington ama-categories ethu wonke bazama ukuthi betshengise abanye abangazeli i-Africa ukuthi i-Africa ilani, i-culture yethu. So for the most part vele sebesibongokugqoka khona sesikugqokayo ekhaya. Mina ku-traditional ngangigqoke okugqokwa ngamaNdebele ekhaya. So abantu laba babesithi bona i-modeling kumbe ama-competition anje ngabankazana abangazithathanga, mbona ngani ngabantu abangela ulwazi olukhulu ngalokhu sebesizenza. Ngoba ama-platforms lawa alungiselela amankazana kumbe amantombazane abanjengathi abafisa ukuthi bebe part of ama-social discussions in our communities, bebe part of ama-difficult discussions, you know, ngabe kuyi-education, ngabe kuyukumelela abafazi ezindaweni ezishiyeneyo, kuyukumelela laba abaku-domestic violence. So it is a platform or which is sonke sithingamankazana in our community to be part of these social changes, social discussions. Ukuthi lathi sibe sizwakale simelele laba abangela amazwi angabe engazwakala in cases of higher authority. Kodwa mina abangikhaya ngabantu abangisupporta kakhulu, abanikele ngihamba ngedwa. Even noma labangani sibe ngabantu abangisupportayo, noma lapho ngingasengani sengilahleka, abantu abangiphendeka isendlele ukuthi hayi kazani lapho usungane silahleka mbesangangiphendeke lapho endleleni.
Elakusasa limi njani? Kuthi azobani ongayipha kwamanye amantombazane lokhu kuqhubekela phambili ngesikolo sakho?
Ithe ngiqhubekela ngokujana yesibili ngelesini, qalisa my third year esikolo. So ngibengifuna ukuthi kulaba lapho abafisa ukuthi bebe ngabantu abangena ku-modeling pageantry, isikolo sibiyakuqala ngoba lakho kuphathe ngithi bakuthi iphi chief brain angeke ukwanise ukuthi ube ngumiss kumbe miss Africa kumbe miss Zimbabwe kumbe miss Rwanda kungela sikolo, ngoba kuzamele uyemelela abantu, kuzamele uyemelela ilizwe lakho, kuzamele uyemelela amankazana njengawe, kuzamele uyemelela umuntu wonke nje jikelele. Kuyoba kumele ukuthi ube yazi into okhuluma ngayo, kuyoba kumele ukuthi noma ngakho nxa ukhuluma abantu bekwanise ukuthi bekholwe kukho lonke okukhulumayo, ube kwazi ukuthi yenze i-research ekwaneleyo futhi eyiliqiniso. So isikole nje asike kube into ezakuthi hhayi ngiyaqala ngenze lokhu ngisengiqedisa isikole, yinto ohamba ndawonye, ngoba kuzakudinga kakhulu, kuzafunakala kakhulu lokho konke ozakuyenza. Nxa kuyukuthi lawo uzibona ufuna ukuyenza izinto ezinje, engikukutshela khona ukuthi ayisento eyilula, akusogqoka isigqoko kuphela usuhamba esitejini. Uzabo uphakathi kwamanye amankazana apolished, abanye amankazana adevelope emva kwesikhathini eside, and layo nxa ufika kuyesikhathi sakho kuye-first time, kumele ufike ube very confident, uzikhole, ukhole maqala kuwe ukuthi into le lami ngiyakwanisa ukuyenza. And akula mntu ngakutshela ukuthi angeke ukwanisa ukuyenza, kumbe kula bantu abantu kuphela bangakwanisa ukuyenza. As long as yena uzitshela ukuthi into le into ofuna ukuyenza, into le into esenhliziyweni yakho, kuhamba phambili yena.
Lo-ke ngunkosazana Andile Nobuhle Mpofu osanda kuthola isicoco sokuba nguMiss Africa USA, elesinye njalo esokuba nguMiss Zimbabwe USA esigabeni seWashington State. Elemelika elethesa eleZimbabwe izijeziso zenotho lithi lokhe libheke ngelihlo lokhozi okwenzakala kulelo lizwe. Isiphathamandla sedale leCongress unkosikazi Karen Bass olilunga lekomiti ebona ngendaba ze-Afrika lezamalungelo oluntu emhlabeni jikelele uthi sesifikile isikhathi sokuthi eMelika liguqule izibopho zazo eziqondane leZimbabwe.
I think we're at a crossroads with our policy and we need to figure out what we're going to do in the next.
Sesifikile isikhathi sokuthi sikukule ukuphathelane lobudlelwano bethu leZimbabwe ikakhulu ngezibopho ezikhona okwamanje. Kodwa ke ngilethemba lokuthi kuzolunga. Njalo ngijabuliswe kakhulu ukusebenza kwemithethwandaba lapho eveza ukuba iyasekela ilungelo lalabo abatshengiselayo elizweni okwenza sibe lethemba lokuthi kuzolunga eZimbabwe.
Unkosikazi Karen Bass lilunga ledale leCongress eMelika ekukomiti ebona ngendaba ze-Afrika lezinye inhlanganiso zezempila kahle emhlabeni jikelele. Mayo mafiki izolo bayeza ngapha kweMelika kuyona le inyanga. Singakehlukani ngothi ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo. Izikolo zesigaba seMandebeleni zisilela ababalisi ngapha uhulumende esithi amatitshala azehliselwa imali abayithola eyama allowance. Izakhamuzi zakoBulawayo zikhala ngokwanda kwabesifazane abathengisa imizimba emalokijini. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithe lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.